VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 10 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
into esuke isiganise kakhulu ukuthi amapasipoti ayakhutshulwa impela ukuthi abantu abadiaspora abantu abangavumeli ukuvota kwesitana.
Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika.
Ngapha ekubeletheni komama empilo iqinile, sibili okuzwayo, omama bayabeletha kuhle, siyakukhangela kunanzelela ukuthi omama bengaduleki, yikho sisebenza sivikela khona nsuku zonke.
Ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela sempilo soluqalisile ukusebenza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti entsha isuka ku-53 Zimbabwe dollars isiya ku-318 US dollars. Imali le kumele ihlawulwe injalo ngedola lakweleMelika okuyinto echothozwa ngabaningi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzala kaZembe kaZembe uthi bathethe inyathelo leli ukuze uhulumende athole imali yangaphandle kwelizwe azayisebenzisa ekuthengeni amaphepha okudindela ama-passport. Kulabantu abangena ku-359,288 asebele sikhathi eside bebhalisele ama-passport. Kodwa kuze kube lamhlanje akakaphumi ngoba uhulumende esithi akalamali yokuwadinda. AbeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi imali le inengi kakhulu. Sixhume umnumzana Vusumozi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela isizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, iAfrican Diaspora Global Network.
Sakhokisana laphayana no-ambasada phambilini ukuthi uhlelo lwamaphasipoti ikakhulukazi ebantwini abakudiaspora ikakhulukazi abanehlelo babayo e-South Africa belungamanga ngendlela efanele ngoba abantu bebehamba beyodayisela amaphepha econsulate bese kufuneka futhi baphinde badibele ibhasi bayihambe bahambisela omaphepha ekhaya. Okwasho ukuthi isicelo sethu kwangokuthi njengamanye amazwe bekungaba yinto enhle ukuthi lawo maphasipoti ngabe kuthiwa labo bantu bayawathatha khona lapha baphinde bawazisele lapha ngokushesha bekungaba yinto enhle. Noma leyo ntengoko eyokuhlawa amaphasipoti okuwathatha lena bekuza nabo bayikhuphile kancane kudlulela labo abayithatha bekekhaya ngoba bewalethele lapho kenzela into enhle. Into esuke isiganise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa impela ikhutshulwa abantu abadiaspora abantu abangavumeli ukuvota kokuqala laba bantu futhi kuzofuneke bathi ngemva kokhokha imali engaka balinde isikhathi esinde bawathole baphinde bagibele bawahambele ukuyowalandela eZimbabwe. Yonke lento mina ngibuya sengathi ukujeziswa kwabantu abakudiaspora. Uhulumeni ngoba akanamali usenamaqhinga okuthi abambe inkunzi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Njengoba nje sitholile eyinto becaukuzenze okokuqala nje bekuwukuthi ngoba sibe sihlale phansi ngoJulayi sabhala zonke izinto ebesikhuluma ngazo, sikhulumisana no-ambasadi ukuthi asihlelele mhlawumbe ukuthi sihlangane sibonisane nongqongqoshe wezangaphandle we-Foreign Affairs ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kube nohlelo ukuthi kuhlukizwe amaphasipoti kungakheki ngaphansi kwale nyindezi. Sasimethe nemibono ethile sisazobuyeke njengoba sekwenzakala lesigameko sikhulumisane futhi naye siphinde sizame ukuthi sikhulumisane nangqongqoshe wangaphandle umnumzana njani umoya ukuthi sizwisise ukuthi ngathi ngempela mabona bebhekile babona ngathi ukuthi abakulungisayo ngokuthi bathatha intengo eyama-passport eyabantu indawo yaseZimbabwe abangaphandle kwelizwe ababanqabela ukuthi bavote basho ukuthini ma besikubona bafuna ukuthi intengo zalawo ama-passport zikhuphuke ngoba lokhu sekuyikufuna ukuthi babalishe bathathele abantu abaseZimbabwe ubuzwe babo ngoba sokuzeba nzima nokuthi bayishe ama-passport kube nzima nokuthi maye-apply-ela amaphemithi la emazweni abahlala khona bawathole ngoba benganelekile ukuthola yena leyo passport njobo.
Umnumzana Vusi Moses Fanda isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kule South Africa, i-African Diaspora Global Network. Umqondisi wempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela lesi soluqalisile ukusebenza njalo lukhangelelwe ukwehlisa inani labantwana abazalwa befile. Ugatsha lolu ngolo umhlobo walolu gatsha ngowakuqala e-Sub-Saharan Africa njalo usebenza kulolu hlelo lekolishi le-United Kingdom University of Manchester kanye lomanyano we-Lugina Africa Midwives Research Network. Isibhedlela sempilo sesiphiwe njalo imvumo ihlanganiswe International Organization for Standardization yokuthi isihlolisise igciwane lengculaza ngezinga eliphezulu njalo sizananzwa emhlabeni wonke ngalolu hlelo. Ungwenya utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo kungela okokusebenzisa okwaneleyo kulesi sibhedlela kumele inhlelo zentuthuko ziqhubeke emizameni yokulondoloza impilo.
Khona vele sebevulile laba bantu kwabuya abantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana ikliniki okuthiwa ikhangelela abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Kuke sebeqalisile omama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana empilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola zini ngapha ekubeletheni komama empilo iqinile esibilo okuzwayo omama bayabeletha kuhle siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengaduveki yikho sisebenza kusukela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe lempahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini.
Ye hayi lokho kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike engxe yasipheli kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje babe befuna uncedo njalo lwekliniki eyenziwayo leyo okuningi kwangikhona into ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni kuyahlatshwa abantu ukuthi umuntu engazi kwaba le-stillbirth kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina ngisowumuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthiwe ukuthi kungayeke ukwenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi hayi empilo kaningi kangako odokotela nje uthi basabazuza ngathi labo onesi bakhona kabakakhalani umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikakathekise ukuthi singayekela khona eZimbabwe silokhu esikhala sisithi sikhala njengoba vele singasuzibuka into zakhona zingasuzitshintshi kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokho okukhona okuthiwa yi-local available resources akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangekele umle ukuthi umuntu kathi uzafuna ukuncedwa ngokuthi kulabantu abaku-strike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba i-referral hospital yelizwe lonke yini? Njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokuloncedo lwalolu hlobo?
Hayi thina sinike sihambe sijama papho sibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapho abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe laba abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule odokotela laba lo abakhala lomsebenzi lo uhulumende bake bahlale phansi babona ukuthi isizwe siyazuza umnento kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela zivule umuntu wonke abele i-healthcare.
Udokotela Solwayo Ngwenyanga, umqondisi wesibhedlela sempilo, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we Studio 7. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Zozibini Thunzi nguye othethe isicoco sokuba isiqamulamayezi somhlaba wonke jikelele uMiss Universe walonyaka ngoncintiswano oqhutshelwe edolobheni leAtlanta khonapha eMelika izolo. Lokhu kulethele uZulu weAfrika ikakhulu onsundu ogoqela izizalwane zeZimbabwe injabulo enkulu. UMike Wove weStudio 7 uxoxela unkosazana Andile Nobuhle Mpofu yena owathola isicoco sokuba nguMiss Zimbabwe USA lokuba nguMiss Africa Washington State ngo-2016.
Uzave ukhini untengisa ukuthi kungabe kuliphupho liphi naliphi engabe ngilala empilweni, ngabe ngimdala ngingaka or ngimncane ngingaka, kungabe kuyikuthi engikufiselayo empilweni yami, ngingasebenza ngamandla ngizinikele emaphupheni ami, amaphupho ami azasebenzeka kuphela ngelinye ilanga. Usitshengisa ukuthi njengomntwana wase-Afrika, mntwana womuntu omnyama, akula ndaba konke lokho ukuthi ngingabe ngingubani, okuqakathekileyo ukuthi ngisebenze ngamandla ami kuphela.
Siyibone abantu abaningi ngempela befake isithombe sakhe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, ku-Twitter njalo ku WhatsApp besithi #blackgirlmagic. Eningi labo likhanya ngani lithakazelela isinqumo sakhe sokusichenya ngobuhle bakhe. Njengomunye oke wangena emncintiseni efanayo, ukubona njani lokho?
Ithi yazi ikucala kwe era entsha ukuthi lani ngumntwana omuntu omnyama ngilenywele ezingumfusha nje ukuthi zinjani ngingela engilakho okuningi, kuzozositshengisile ukuthi ngingazikhanyeleli phansi kodwa ngibe kwazi engiyikho from phakathi wami, ngizitshele ukuthi akule into engangehlula. Uzozositshengisile ukuthi ngaze ube semncintisenini lapho kulamakhiwa ukula bantu abavela ngaphila ngaphila ngapha, akula ndaba konke khonoko. Okuqakathekileyo ukuthi ngikwanise ukuthi ngizitshele ukuthi ngizaphumelela kungabe kuyini engufisayo. Yithi kasitshengisanga ukuthi kuphajentry kuphela kodwa ngaze kube sesikole, ngaze ngifunde ngudokotela, ngaze ngifuna ukuba yini empilweni yami, ngingazinikela ngisebenze ngamandla ngizaphumelela kuphela.
Ubona ngani ukuphumelela okwenziwe nguZozibini kuzatshintsha ukuthi ngesiNgisi i-definition yomuntu omuhle? Ngoba sibona ngesikhathi esiningi nxa abantu besithi lo unkazana ngumuntu omuhle ngempela, uyambona egqoke i-weave, egqoke i-makeup ngezinto ezitshiyeneyo, kodwa uZozi wayenza into etshiyeneyo.
Vele sokuqalisile i-definition yethu yomuntu omuhle, it has only been enhanced ngaye uZozi. Vele sokuqalisile sokukhona osokutshintshile emphakathini, sengikwazi ukuthi hayi yena le black girl magic ahambe ngayo uZozi, vele isizathu lathi sokumele ukuthi siqhubekele lapha tshiyela khona lathi sikithi mesiya phambili, kathi silani nginjenje kumbe ngizaba yisidudla kumbe ngizaba umuntu ocakileyo kumbe ngizagqoka i-makeup kumbe angisoze ngigqoke kumbe ngizaba le weave kumbe ngibe le short, akula ndaba konke khonoko ngoba konke khonoko ngokokufaka nje phezulu okuhle sibisibili lokhu onyivele ngikho khona. And uZozi yena akazange wayesaba ukuzitshengisa ukuthi yena kahle kahle vele ungumuntu onjani, uzivile ngomfusho wakhe nimi zakhe zigeliwe, aye waphumelela waba uMiss Universe.
Kukhasi ele Miss Universe bachasise uTunzi njengomuntu olwela amalungelo abesifazana kwele Afrika. Sibone yena esekhuthaza abantu abesifazana ukuthi basebenze gadalala ukuze bathathe izikhundla zobukhokheli emphakathini. Ubona ngani uTunzi ulamandla na okukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana ikakhulukazi kwele Afrika?
Yeah, vele ulalo ngoba lathi ukuthi simuzwe ekhuluma into enjalo, ukuze akhethe ukuthi aphendule ukuphendula umbuzo ngendlela laphendula kutsho ukuthi kukhona okungaphakathi kwakhe okufuna ukuthi abone abantwana abancane abantu besifazane bephumelela bengabi ngumsila cha kodwa bekwanza ukuthi labo bebe ngabantu abavulela abanye indlela la ababa ama pioneers in different categories ezimpilweni zabo sikhanyelele iRain yakhe ukuthi it will bring a different scent ku leadership yabantu abancane.
Mhm, hayi siyakuzwa Mampofu, tjela uZulu amazwi akho okugcina.
Nga ngibona ke ngizwe ngozwazi endlami ngumntana owe Africa umntana ontemnyama. Ngifisa ukuthi ngisikhuthaze nini sonkeni ngithi ungabe ungumuntu esifazane ngabe umuntu esilisa ngabe umuntu omdala ngabe umuntu omncane. Amaphupho akho acakathekile. Amaphupho akho yiwo aza kufaka ezindaweni ezichiyeneyo ezokuthi kwanise ukuthi ulwele wena lokuthi ulwele nabanye abantu wena ongabo abasenhlizweni yakho. So mina ngithi nxa uyiphupha into sebenza ngamandla. Ngaze uwe uvuka futhi uvuke ngamandla. Ngelila ngizophumelela.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu nguye onqobe kumncintiswano kaMizimbabwe USA lokaMiss Africa Washington State ngo-2016. Ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eSeattle khonapha eMelika. Selikubonile na kusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle liviga ukuba ugatsha olubona ngezomkhathi luthi kuzachitheka izulu elikhulu elilomoya kusukela namhlanje kuze kuyefika ngolwesine kuliviki. Izulu leli lizakuna endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yemandebeleni enkabazwe kanye lasemaswingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umhlangano webandla leZANU-PF we-annual conference oqala lamhlanje eGoromonzi uzagxila kakhulu kudaba lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokuqeda indlala ehlasele izigidi lezigidi zabantu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 labalaleli, mina igama ungigabadela Ncubela ngise voice. Engingazama ukuthi ngufake lami lapho ukuthi kathi abantu bakithi esindebeleni bakomthwakazi bangenwa yini. Khona manje sebesekelana lo Tyson wabantu lo yini kathi linjani lina abantu besindebeleni vele. Yikho belidelela abantu bale because lingothathekile over. Labazale lomgabe, labazale lomnangagwa. Labazale kathi lobuthwangirayi kathi sokungolo Tyson wabantu kathi linjani vele bantu bakithi. Ake liyeke into zenzini liyenze into zakini. Umakhuphe ukhona lapho, umqondisi ukhona lapho, ngabe kuthiwa maybe lingasupporta lokugawule maye ngaba sekutheni uyayenza leyo nto leyo. Kungcono ugawule ngoba noma esupporta izano but engowakithi. Kungcono ngoba ngowakithi. UJonathan Moyo bangcono ngabakithi. UJoshua Nkomo bamenzani, uYashmin Ncube bamenzani. Bonke abhelswela labana abadala bayeziwani ngabantu bonabo linelokho libhizi ngabo abantu beMpumalanga. Thiyanani le nto zemzini libuye ekhaya. Inkomo bamenzani laba bantu bamxhaphaza nje but linelokho libhizi lisabonana kukasukuwere lapho abothwankirayi lapho abochamisa lapho. Aso bantu bakini laba balanidabalani labo bantu. Zamani kukhula mani liyeke lizama ukuthi likhulise indawo yenu. Kungcono ngabe kuthiwa lisapota lo Jacob Mdenda ngoba elaphana. Kuyabe kungcono uma ngabe kunguye ophakama esithi kwenziwe kanje. Kungcono ngoba ngwakithi uJacob Mdenda. Than laba abantu abangekho kathi sokasukwerepho ngumsapota lo kakekho leZimbabwe. Angazi ukuthi kathi amakhandeni anjani vele. Angazi wali loya kuthi ngubani yazi nabantu bakithi so.
Yeli njani basakaza abahle siyabonga lo kube lo lesikhumbula nje kancane ukukhuluma lo ngwenya la eGoli kodwa kwamanje ngila eSandton la ngisebenzela khona. Yee ngokholo la ngethemba noma zikhona izinkinga kodwa sithi kubo bonke abantu baseZimbabwe abantwana baseZimbabwe abagcwele umhlaba wonke ngenhlupheko esiyenziwa libandla leZANU-PF esingeze sikufihle lokho. UNkulunkulu emkhulu ngelinye lamalanga sizobuyela ekhaya. ngoba noma wabanzima njani kwasendulo kodwa kufanele sibambelele sibambelela ngezwi likaNkulunkulu lethemba sifanele sihlale sithembeni ngoba vele ezi iAfrika continent yonke leyaseAfrika abaholi baseAfrika inkinga yabo inye ukuhwaba ubuhwaba yibo benza ukuthi namhlanje sihlupheke silale egangeni sidliwe zingwenya gcine sesilimazana sodwa ngoba kumanje uma ungabukuthi ngoDisemba sisesigangeni manje sicabangela abantwana khona lemuva fanele bagqoke badle ngaloko imali okuncane silakho kodwa ngithi komunye lomunye othola isenti akasizi omunye lomunye ngoba sihambile sihluphekile singabantu bani futhi ohlala singabantu bani kodwa ngelinye lamalanga uNkulunkulu umthandazi uzoyiphendula ngoba yena uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi sakhe into okufanele sibe yazi ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe nendlela yakhe isikhathi sewatchi akanaso akasebenzisi ngoba iwatchi kalidalanga iwatchi ladalwa ngabelungu so kufanele ukuthi sikubekezelele konke esikwenziwayo lokwenzakalayo kodwa sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga kuzolunga ngiyakwazi ukuthi kungehla kabi kwabanye abantu lokho engokukhulumayo kodwa into engizomtshelwa nayo ukuthi ibandla lesibusayo lesibusa ngenkani yokuthi liphethe izikhali zelizwe so ayikho into esingayenza lapha ngoba thina sinazo izikhali
sanibonani ngiyabingelela nami kustudio 7 ngilapha eJohannesburg ngiyathinteka kakhulu uma ngizwa udaba olumalungana nabotshekeja asebehluphe ngayo endaweni yasesintwini esigabeni sakithi futhi kuyacaca njengoba nje libe lenza i-interview lapha nofuzwayo webheshu likaZulu uyakucacisa ukuthi ukhona umuntu olesikhundla oyiphathamandla kuhulumende wezana othuma abantu laba noma okhontrola abantu laba ukuthi bahlasele emandebeleni babulala abantu ngezifuyo zezakhamisi zigalulwe zibulawe uhulumende asikudintwa ngayaziyo phela into liyayiqala ngamanje kudala ikhona kudala isenzeka nxa sekuze kuvela la kwabezindaba kutho ukuthi into vele eyaziwayo uminister of state security nalo uyaziwa vele ukuthi into ahlale yenza so kuyabonakala ukuthi zanupiwe government aso legitimate government it's a rogue state it's a military state nxa kuyimilitary state kutho ukuthi abantu bazenzela noma yini abayifunayo ye bazenzela noma yini abayifunayo ngoba akula mthetho okhona vele iconstitution ayisebenzi after ikhulu yokugijwa kukamgabi vela kuzaka kulunge lutho kubusa amasosha yiwoda phethewe lapha nomnangakwa naye ukhontrolwa ngamasosha ipower kalayo kumele kulungiswe isimo sasezimbabwe kungenela abosadak kungenele mhlawumbe nayo i-UN yona le
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky bahlangene eFrance izolo emizameni yokuqeda impi ephakathi kwamazwe abo. Ibandla elibusayo kwele India selethule umthetho odinga ukupha iziphepheli ezivaleke emazweni azo ngezizathu zokholo amaphepha ukuba izizalwane zakulelo lizwe kodwa lumthetho uchiya phandle iziphepheli zokholo lwesimuslim. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amaqwetha amabandla amabili athele ama-Republicans lelama-Democrats ethule amazwi awo okugcina edalele ephalamende izolo phezu kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Iqwetha lama-Democrats lithe ubufakazi obethulwe kuleli dale buveza sobala ukuthi uTrump wephula umthetho ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kudaba lwezombusazwe weMelika. Ngakho lithe kumele uTrump asuswe embusweni. kodwa igqwetha lama Republicans okulibandla lika Trump likwalile lokhu lisithi akulacala elikhona. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomgcini sihlalo MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, akusabani ukuthi Trump vele bazobimpeacha. Lokho akusanidwa lokubuzwa ngoba I think i-evidence ama-Democrats abayivezekileyo kuma-hearings iyakhombisa ukuthi Trump awuphula umthetho. So ayikho enye indlela ma kuyukuthi ama-Democrats ku-House of Representatives bafuna ukuwabholda i-oath of i-constitution abayenzayo ukuthi bazoprotecta ilizwe from ama enemy aphakathi langaphandle. Le nto ezekele ngoTrump le isobala ukuthi uTrump wawuphula umthetho ukubehave ngaphandle kweconstitution. So abala ngenye indlela ngaphandle kokuthi bamkimpeach. Udubo luzoba khona kuzoba kuSenate ngoba iSenate controller yoma Republicans. So kula i-trial yakhona izoyenzekala khona ama-senators azobe yijury and efunakala i-2/3 majority bamkhiphe ofisi. Kula sibona ukuthi kuzoba lohlupho khona.
Ngamanye amazwi singathi uTrump kasoze ayendawo kasoze akhitshwe esihlalweni.
Yeah, well, unless ama-Republicans abe serious nge-oath abayithathayo oyokuprotekta isizwe bayekele ukuba partisan ngoba even umntwana oku-grade 1 uyayibona le nto yokuthi uTrump wawuphula umthetho according to i-constitution yala into ayenzayo ngoku-hold ama-funds from Ukraine lokuthi Ukraine imenzele i-favor investigate uBiden yinto engavumelekile engekho emthethweni kuleli lizwe. So mina ngokubona kwami izinkiphi uTrump bethe asezaye ndawo angiboni nge-election kaNovemba eyiwini uTrump and futhi na ephuma embuthweni lapho ngibone siyejele uTrump ngoba ulamacala amaningi okumele athoniswe ngawo.
Babe sitsho njalo abaningi Moyo ngesikhathi sokhetho besithi uTrump kasoze afa aba ngumongameli weMelika.
Yeah, well, iqiniso lelo bam-undermine but I think ama-Democrats asevukile manje abantu abaningi abazange bavote ngo-2016 ngoba becabanga ukuthi vele ama-Democrats azowina uTrump angeke awine and remember futhi uTrump wawina ngoba nge-electoral college otherwise i-majority isang imvoted. So come November 2020 abantu abaningi sebebonile ukuthi lizwe lapho liyakhona akuseyi-America abayifisayo le. So abaningi bazophuma ngoba uningi babo besiyavota. Ngiyakutshela ngiboni mina uTrump ewina especially ngoba ugeleke bonke lo babenzileyo.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Sivaleke imbiko elisithumele yona kuFacebook Norman Gwenya othwena sifuna ama-passports abo. Arthur Khumbu Ncube othwena Morning Msakazi. Mpande yamadoda Mathema othwena ibumbulu lobu. Pressure Nzuza othwena livuka njani emsakazweni. Time na Moyo uthana uhulumende weZimbabwe wenza ngobani ukuthi wonke umuntu ohlala ngaphandle kwelizwe uyasebenza. Decent Golide kaJamila uthana linjani emsakazweni uyabulisa lawo hayi siyaphila. Kuzoba lobani laphana Vasco Nyaningwe Moyo uthana siyavuka msakazi kwanele trust and love. Tuna msakazo wakithi ninjani nonke. Wish you a prosperous day. Ikombisa, belo kebefa, hey magasachana.
uyabona wena mbatjane labantu bakho kumele uphume emhlabeni ka baba
ubuye unduna malabo umfana ka Dubukwendo esiqibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi Satane. Ayike sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende sekwezele izizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe imbhadalo yokuthatha ipassport njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven ntambama phela. Mina lali asweni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Olivalelisayo, muntungamilinkomo.